sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esathi ngaphambili sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthe sesivumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi uMgabe sephumile, uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs, oshibi sebengama-minister njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploye amasotsha agcwala izabelo zonke kukhampenela ezarupf. Lokhana abakwenzileyo ukuthi bathika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasotsha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasotsha akhona kwezombusazwe. Ityuenka nguyo ayithitha soze basaluthi umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sekuvice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakuthiwo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kaMnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa ugada kancane zinjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasotha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi wona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengoba ubona nje laphana ngesikhathi somalesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesirana nge-remote, amandla engasekho kumongameli onguye okhethiweyo, amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bawasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasotha kumele adisende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala besekujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasotha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasotsha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kulohlangothi lwezanupf ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abanezikhundla khona phela, olunakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Uncedo lwabo amasotha kulokho. Amasotha kabahlale ezigameni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwanga obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile ke ukuthi amasotha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire athaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire eseretayile wangena kuma-structures wakhula laye njengelamastructure waze wafika kuthina abe ngumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasotsha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokhu? Kungaku liqiniso yini?
Liqiniso elipheleleyo. Mina angikaze ngibone isisotsha likhankasela ibandla lezantengo ngoba mina ngiyabhoda likhankasa lami isezani. Angazihlanga nesotsha elikhankasela izantengo ngoba antiwa nje umali wami ejika bana amasotsha athi phuma Mgabe labantwana bezoba liphuma Mgabe. Nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesiya ekhetheni lolu olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana bezimbabwe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthi na akhokhele. Lapha ubaba umnankaza ebeqedisa itheme besivele silayo thina njengezamtengo anti yakhumbula ubana eZimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyilo elabelinqobele ngesikhathi sona leso. So usilinzi kuyona isikhundla sobomongameli lobana kuyayala kuloku kuthekazibeninalelana kuzokufike ukhetho olulandelayo. Ngakho-ke ba umnankaza lapha ebeqedisa item ezivele besilayo thingathi imali ebe kuzom 2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizane ezi pho-ke u-2018 usefikile. Ngakho-ke ilanga lokhetho selifakile. Ngamba abantu sebekhankasa sivumelele ukubana uZulu azikhethileyo umuntu abazofuna ukubana akhokhele siya phambili. Amasosha mina angingaboni khankasela izamtweni mina ngilunga lezanupl njalo futhi kulilunga lotizini elincane ilunga eliphezulu kuba ngisedala le-central committee ezanupl angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.